Bekusegcweni kakhulu ukuthi uPresident Thamisa namaqhetha ke bafake udaba emthethwandaba ngendlela ephakeme kakhulu, bazise umthethwandaba ukuthi ukufakwa esikhundleni kukaPresident Thamisa kwenziwa emthethweni, kulandela isisekelo sombuso se-MDC, bathatha lesisekelo leso basinika idale, bathe beqede lapho basebekutshengisa njalo ukuthi umama uThokozani Khuphelo kade phawafunakala ukuthi mhlawumbe akathathe umbuso, uvelele ungumbusi kwelakhe ibandla, ngakho ngeke abuse amabandla abe mavili. Ngalolo hlobo sokumele ukuthi sazi ukuthi umthethwandaba wona ufuna ukuthi uthini, uthi mhlawumbe unkosikazi kumbe sithi umadamu Khuphe kufanele akhokhele amabandla amabili ngalini.
Siyananzela ukuthi labo baphile ezabo izizathu zokuthi kufanele kube nguye unkosazana Khuphe.
Kazicacaka ukuthi bakhala ukuthi kuthiwa babone ngani constitution kukhona lapho yabhala khona kwangezelelwa u-S wayengafanelanga abe khona, ngakho wafanele kube lo-president u-vice president eyi-1. Kukanti-ke phela isekelo sombuso siyathi ukuthi vice president okuthi ukuthi ngesindebele babe bebaningi labo abasekeli bomkhokheli. Ngoba phela ziningi izikhundla laphana ezibhalwe kusekelo sombuso we-MDC, zibhalwe secretary general kungela S ekucineni, president kungela S ekucineni, secretary for elections akuthiwa nga-secretaries. Imiseke yangkhona ingabe yenzakala endaweni eyi-1 kuphela ku-vice president, yenzakala indawo eziningi. Kuthiwa vice president, vice president, vice president. Kutshengisa ukuthi phela isekelo sombuso savalwa ngu-president uTsvangirai lapho faka u-president Thamisa esikhundla soba umsekeli wakhe, ekhangele isekelo sombuso welizwe. Angiboni mina kwinto engaphikiswana ngayo leyo ukuthi lelo phutha lenzakala kuphela endaweni eyi-1.
Kuyini elikukhangelele kusinqumo?
Akutshintshi lutho ukuthi Supreme Court kumele ele Supreme Court liza kuthini ngalolu daba, ngoba ubukhokheli be-MDC kabusuki emadale buphuma ebantwini. Abantu bazalokhu bekhokhelwa ngulowo umuntu abaye bemkhethile